Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 18 ngwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kuleli bandla.
Siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka achibo uchamisa le-CCC 1-1.
Kodwa ibandla lezanu PF lithi kulokuthula elizweni njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa.
Thina njengezanu PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke beforma ipresidium, they've been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu.
EleZimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ye-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshwe eLuanda kwele Angola.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position ikhona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho, ngibona ngathi lapha kuba into efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngolwesithathu lwevikezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho olukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa okuqondiswe kumalunga aleli bandla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Akusithandabuzi ukuthi ngobani eGlenview lapho kwabulawa khona umfowethu omunye wama-champions. Abantu bezanu babekhanya kuma-video bekhupha bedabula ama-poster ethu. Sesibamba abantu abaningi sibahambise emapholiseni sisithi nampa sibabambe mangqamu bedabula ama-poster ethu. Amapholisa izandla zabo zibotshiwe bathi abakungeneli ngoba ngokwepolitiki. Kodwa ngemva kwalokho kulabanye bethu ababanjwa kwathiwa babanjwe bedabula amaposta bathonisisiwe basejeli kulokho kule selective application of the law. Akuncedisi ukuthi sithi ngobani izanu PF. Kulabantu befazi sebebonile ukuthi sebedliwe i-CCC, sebedliwe umongameli wethu ubaba Advocate Chamisa. Akusimbisele muva, lokhu kusipha isimpathy. Abantu sebekhalela thina ngenxa yokuthi bayabona bayasihlukumeza alabo ede bengalandaba lathi sebesithe sebezasivuthela. UNkulunkulu uyasebenza phela. Sile ama-billboard indawo eziningi, bayabhala bafike bathele umlaza, bathele i-oyili, bathele i-petru baze batshise ngomlilo. Silabantu asebefile ababulawayo kodwa amapholisa baphongukhangela nje. Silabantu abatshayiwayo amapholisa aphongukhangela nje. Sokuphongufanana lama-high court lezeki kwinto ndawonye. Silamapholisa esiwaziyo ababangala khona ukuthi nangu uminista ufuna ukuthi ngingabophilo umuntu. Sikhathe sikazakala ukuthi ungabe bayamtshintsha. Sihambe silabo umtholi abachaya abadubula abantu emoyeni befuna ukubadubula. Lanamhla icala livuliwe abalandelwa ngo-2008 kule rirani okwakhala khona uThwangirai. abantu baqunywa izandla bebulawa amasotsha ahlathatha over electoral process izeke yafaka eceleni yiko ke siyakwazi umizano sithwele nzima sisidliwa ivuka ubhova kodwa lonyaka hachibo uchamisa lesisi si 1-1 abantu bathi ongasoyi kufeka.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafastbanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF uthi kulokuthula elizweni njalo amalunga eCCC alwisana wodwa.
Ngike ngabhodabhoda endaweni zasendlube lelo bengula ngale ngihlangane sibili labe ZANU PF befaka ama-posters abo ngabona be-CCC labo befaka ama-posters abo ngabona lalabo abakhokhelwa ngumama uValerio I think nxangaphambanisanga labo bebele convoy yabo bendawonye nje bephambana abantu behamba bezenzela nje imisebenzi yabo ukukhankasa thina njengeZANU PF umongameli wethu labasekeli bakhe bonke ubaba uChiwenga nobaba Mohadi lochairman wethu umama umchinguri kubuye even lo secretary general waba uOben Mbofu bonke be former presidium they have been very clear ubana asifuni udlwangudlwangu umuntu ozatholakala senza udlwangudlwangu uzathwala isiphambano sakhe yedwa ngoba thina njengeZANU PF siyakwazi ubana sizanqoba njalo sifuna unqoba kuhle lokho abakuthi free and fair ngakho asifuni ukuphanjaniswa ibudlwangudlwangu obungenziwa ngamalunga ethu kodwa sesibabonile amalunga aweCCC bayalwa bodwa kathesi kule video ekhona esekuletayo ngibonile ngale enkulumane ngale kulosiswetu uSoneni elobhudwetu uOstalos bonke bengamalunga aweCCC kodwa bafake amabizo bechiyene khona pana bayalwa bodwa kukhulunywa kubi baze bafika phambi kwendlu ekaSoneni bayenza ama demonstrations khona pana so nxa even sokushiswana lama billboards kukhitshwa lani bengafuna ubana bekhombele kithi thina ngapha iZANU PF siko khona ngale thini ngoba ndabona abathi khona kulamanye ama candidates afakwe umthungameli wabo uChamisa kodwa kulamanye ama candidates afunwa ngabantu bona ngokwabo
kuke kwaba lezehlakalo yini kubandla leZANU PF lapha bangathi labo bebe dajulelwa amaphepha abo ukukhankasa amapolisa aphatha wonke amabandla ngokufanayo yini
manenge ama posters ethu asedajuliwe edajulwa ngabantu bona labo abeCCC labanye abantu ngiyabona kumbe mhlawumbe nxa ulandelela ama videos ku social media isebenzise chickenini yabona wakuseke eChegudu nxa ngaphambanisi esadabula ama posters to senza logo la logo kwathi uthunywa ngu manager kunenge engawuqamba khonapha ekobulawayo ama posters ethu ahlale dajulwe njalo nje siyakubika kono ke emapoliseni kodwa kwesikhathi nxa singela bufakazi abantu kubanzima kade ngikhuluma so ingatsha zethu ze security ku ZANU PF zibhizi zicwayisa abantu bonke ubana bakithi ofuna ukwenza umhlangano kumbe i-road show kumbe kuyini sicela libikile amapolisa masinyane kuyenzelwe khona ukuthi i-application ukwenzela ukuthi kona ku-approve ngoba amapolisa kabalani lokuthi iZANU PF kumbe i-CCC kumbe izaphu kumbe i-MRP ba-effecta umthetho njengomthetho lathi sinje sile more than 90 cases where sehluleka ukwenza imihlangano yethu ngenxa yokuthi sasingenza ngama-procedures ngendlela efaneleyo.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF obeqoqa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni thina kwelaki.
Madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni thina kwelaki.
Madoda siyovota. Sivote lenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Elenzim Zimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeSADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele Angola. Lokhu kutsho ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osekusikhundla lesi esekela umgcini sihlalo ongumongameli wele Angola. Kodwa abanye bathi iZimbabwe ibingamelanga iphiwe lesi sikhundla ngoba ibhekane lokhetho olulakho ukuhlupha kugcine kudingakala ukungenelwa kwayo iSADC. Ngokunjalo bathi iSADC eyingeke engeke ibe ngumlamlankuzi ozimeleyo kudaba lweZimbabwe uMnangagwa engumsekeli kaMgcinisihlalo. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Ukukhethwa kweZimbabwe ukuthi ithathe le position khona besazi mhlophe ukuthi kathezi iZimbabwe ikhangelane lokhetho ngibona ngathi lapha kuba into efaka ilizwe leZimbabwe engcupheni ngoba kwenza ukuthi kulethe iconfusion enengi njalo sekusenza ukuthi kube le confusion enengi ngoba kungani abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani kungalindwanga kwaqala kwadlula ama election andubana ukuthi bese kusiyakhethwa ilizwe leZimbabwe.
Njengoba uMnangagwa esengumsekeli kaMgcinisihlalo weSadaki lapha, kungadingeki ukuthi iSadaki ingenele kudaba lweZimbabwe, ubona iluphatha njani?
Indaba le isivele yatsheka babuNkobo ngoba nxa isivele sinje isikhomba zona impawu zokuthi abalandeli noma ngithi abapart of iSadaki laba sebevele batshengisela sobala ukuthi bona umuntu abamsekelayo ngumnumzana uMnangagwa. So okungakho ukuthi lapha sekuvele nje into yakhona yatshengisela ukuba ikubaxalunye yangasatshengisela ukuthi sekungaba le ndlela yokuthi mhlawumbe kube kuvele iqiniso phakathi kwento leyo ezabe sihlongozwa noma le nto ezabe sikhulunywa ngaleso sikhathi. Kodwa engibona ukuthi ngisaphinda njalo ngithi liphuthe elikhulu lele lenziwe yiSadaki.
Lona ukhetho lweZimbabwe Dube lukhanya luzahlupha mhlawumbe kugcine kuyiwa emthethwani ndaba njengakukhetho luka-2018 ngoba kunengi abamabandla aphikisayo abakhala ngakho abathi akuqhutshwa ngendlela. Alubana kuthe kwaba njalo kwaba lokudonselana okunjalo inhlanganiso esifana leSadaki le-African Union kuyabe kumele ziluphathe njani, zidlale ndima bani kudaba lweZimbabwe?
Nxa sesikhuluma udaba lwamavoti babuNkomo noma sithi imphumela yamavoti uhlupho lapho luzabe khona ikuthi iSadaki kathesi iyangena noma ngithi la amanye amazwe angena ezama-observers. Kodwa-ke iZimbabwe ise-sovereign country okuyi-statement esivame ukuthi sisizwe nxa sekufika kuleso sikhathi ukuthi iZimbabwe ise-sovereign country elemthetho yayo, ele constitution yayo, njalo elezimiso zayo zelizwe efanele ukuthi zilandelwe. Okuyizimiso zayo zena lezo ezilandelwayo eziyabe ziphethwe kakhulukazi kathesi nxa sikhangela sithi yi-leading party okuyizanu PF. So okungangokuthi nxa kungakaze kufike mhlambe impawu zokuthi kulodlame elizweni akusoze kube lula ukuthi kuze iSadaki izingenelele endaweni yaseZimbabwe ngoba imphumela izabe siyizimphumela. Nxa kungabe kulohlupho sekungane kuyiwe ukuthi akuyiwe emakhoti, nxa isidlule emakhoti except nxa kule ndlela etshengiselayo ukuthi noma i-CCC noma izaphu noma yiphi iphathi eyabe itshengisela ukuthi iwinile iyabe iwine ngemajini enkulu kubese kutshengisela ngaleyo ndlela noma mhlawumbe sekungathi sekufika enye indlela yokuhluthina umbuso ngezinye indlela lapho engagcina singenela khona iSadaki. Kodwa yona imphumela yona ngokwayo angiboni ukuthi imphumela yona ngokwayo sekungaze kube khona into engenziwa yiSadaki nxa kusafanele ukuthi ku-announce imphumela noma kusetshenziswe lokhu okutholakaleyo kumphumela yokhetho.
Alo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olwela amalungelo oluntu njalo elandela izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa athi kubhubhe abantu abalithumi lambili engozini zomgwaqo wekhefu lamaqhawe lezomvikela ele Defense Forces Day. Isikhulumeli samapholisa umsekeli kaSkomichi uPaul Nyathi uthi inani labafe nyakenye ngekhefu elifanayo elabantu abane kuphela lehlile, kodwa ingozi zomgwaqo bezinganeno kukhefu lalonyaka lanqa ababhubhileyo bebebaningi kulanyaka enye. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga lamuhla uzakuba ese-insiza esigabeni seMatebeleland South lapho azakhokhela umhlangano wokudinga usekelo kukhetho lwangevikezayo. Abancintisa bemele ibandla lezanu PFA insiza ngomnumzana Spe Sithole lo Farahita Rubinga. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani nonke? Hayi, siyajabula umsebenzi eliwenzayo qhubekani phambili ngokusethulela iy'ndaba ezilahlonze. Mayelana ngendaba zokhetho, hayi, nabonangani abantu abalenkinga ibana abantu abavutisayo la. Ikhomishina le yokhetho le yizanu PF liyakhomishini le. Kumhlophe kuyacaca ukuthi ikhomishini leyana is working under zanu PF. Akula bandla elingabusa 40 something years. Loko liwina, liwina. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi labana abantu abavotisa laphana ngabantu bezanu laba. So ngeke baze kube winise enye iparty, bavele bazayo loko beyirigeli zanu, loko beyirigeli zanu waya kwa. Kuyacaca nje mhlophe ukuthi hayi, kusaselobunzima lapha. Lezilongo kusaphethe abantu abakhona pha kukhomishini yokhetho. Abantu bezanu laba. Batshelwa bana ukuthi zanso. Hayi, kunzima bakithi elizweni lakithi. Lizwe lakithi linzima kakhulu, sizoba izigqila. Angazi ukuthi kazokuphelela kuphi. Angazi kazokuphela kwanto lekubezaleyo kube izigqila. Hayi, ngiyabonga.
Studio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu sibingelele abalaleli. Kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zifosa abantu bakithi ukuthi bevotele izanu. Kodwa ngemva kweminyaka engaka izanu PF ihlulekile. Lazo izinduna ziyakwazi izanu ihlulekile. Bengajabuliswa bona ukuphiwa izimadlana lamaveni labahamba ngawo emgwaqweni efileyo ebuleyo izanu besehlule uyimente naleyo migwaqo. Bethi lathi singatholi lutho siyivotele izanu ngenkani. Abasiyekile sivotele i-change. Ingane zethu siyazibona ziyahlupha. Imfundo kayisekho ngoba kufunakala ama-US dollar esikolo thina asisebenzi singabazali sikwazi ukubhadelela abantwana isikolo. Akula migwaqo bayibona, akula zibhedlela, akula manzi, akula magetsi, imisebenzi ayikho. Ingane zethu zifola line ku-passport office zifuna ukuthatha ama-passport ukuthi ziphume ziyedinga umsebenzi eBotswana. Yini yona leyo induna yokuthi vivotele izanu ukuthi kuqhube nge-5 years ingane zisiyakwezi kafulene eBotswana kube siyadliwa zingonyo zam kwe-South Africa zitshiswa ngamathaya South Africa. Yikho kona kwabathi sikuvotelele khona izanu. Kodwa nabakwazi ukuthi balwa lo Smith bembangisa into efana lana le. Lathi sisikhadile izanu bebe siyekele sivote umthandayo bengasibambi inkani. Thina sitholi lutho ngezanu. Izanu isikhipha isithunzi singamazibhabha. Sisifuna i-change. Siyabonga.
Ngiyabingelela enkundleni zokuxhumana. Studio ngibonga leli thuba lokukhuluma ku-Studio 7. Ngigqugquzela wonke umphakathi ukubana asiphumeni ngokuningi bakithi siyevota. Nabala e-South Africa asukumeni siyevota. Ababhalisayo ukuvoteni singalahli ithemba, kuzosilungela nathi one day. Siyevota abantu bakithi, sikhe sikhipheni leli qembu kudala labuse singakazalwa. Inezithembiso zamanga, izano inezithembiso zamanga ezingasisindawo. Kona lapho ngomanje siphila eSouth Africa kwamanye amazwe shiswa every day sibizwa ngamagama angasile sikhlupheka sigijima waya every day asilali silala wenyona but sinelethu elizwe okufanele ukuthi mhlawumbe ngani siyakusebenzela lisiphilise liphilise nabantu abethu. Imigwaqo ifile akunamanzi akunagetsi but baloku abeveza izithembiso zamanga bethi bona bazolungisa ilizwe after ukubhodwa. Angeke bantu bakithi lize likhohliswe ngempuphu, likhohliswe yinkomo lezi lizinikwa everyday. Lizolenzelani lezi zinto? Amafemu afile, ayikho imfundo phansi. So akunitshela ukuthi wena kunguwe uya kuphuma emzini wakho uthiwona uyavotela izanu. Izanu lo eyivotelayo ukuthi izovusa liphi lizwe, ngoba leli lizwe yalihlukeka wona ungakazalwa, usuzugugile washiya abantwana wazoba ugogo singaka. Kwazoba umkhulu kulwa kubisa iqembu eliyi-1.
Yes, Studio 7. Ngizathanda ukuthi ngikhuthaze laphana abantu beZimbabwe ukuthi yiso isikhathi sokugcina, first and last bantu bakithi. Sambeni siyovota bantu bakithi, first and last bantu bakithi. Sivuse namakhanda sesikubonile esikufunayo lesingakufuniyo. So isikhathi sokugcina abantu bakithi ukuthi sivota sikhuphe leshiti lela mnangagwa le esibonayo le bantu bakithi sami sivota sivotele iqembu esilibonayo ukuthi liza lobuhle siyekeleni lokho sikubonayo abantu bakithi kambe another 5 years futhi ezobuya silokhu esiphila kanje bantu bakithi sivuse namakhanda
Studio 7 siyabonga kakhulu ngendaba ezinhle esipha zona sithi kubalandeli the change champion sicela sifikisa abathengisi abalelungelo abaleseduze kufikisa ilizwi kumthungameli u-advocate Nelson Chamisa ukuthi angalahlekelwa ngabalandeli abaningi nokuthi enze iphathi ingazathi nihamba amachechi kuphela lathi abemabhawa sicela akasibonga asitshele udade uyasithanda uyasifuna lathi esilandele ezomdabuko ezamasiko esithethelayo emakhaya lezi nyanga zethu ezelaphayo sicela lathi asifake phakathi bakithi ngoba thina bemabhawa abanye sesinganaseyibo bantu lapha kuye so lokhu ngibona ngani kungambiselela emuva kuyabisela abantu emuva sicela nxa ebuya lapha kobulawayo lathi asitshele ukuthi uyasidinga lathi siqakathekile ebandleni lakhe siyabonga ngimbo bensite
iya ngibingelele emsakazweni umgqilazi mfo wamanxiwa okhulumayo ngibuya phansi le maphisa sanibonani balaleli sanibonani basakazi bethu ku studio 7 yiba kwethu sokusela amalanga sela amalanga nje ambalwa ukuthi siyokhethela sicela kuzakhamizi kunye nalapho kufinyelela khona umsakazo nabawulalelayo emafonini ukuthi bani bakithi ningadideki ningasichithi isikhathi ningamoshi ithuba votelani umuntu ozoshintsha ikusasa labantwana votelani umuntu ongekaza ahlukumeze abantu njengoba esenza umnangagwa umnangagwa makaphume asikhatha asinandaba ukuthi ungena bani njengoba singabantu basemathebeleleni vele noma kungangena bani wasemashonaleni thina akuzusiza ngalutho kodwa ke inqobo nje makungase kuphume lababulali laba ukwenzela ukuthi mhlambe kungabiye kushintshe makungashintsha le system ekhona mayingashintsha le system ekhona bese kuthi wonke umuntu oyisizwe sakwaMthwakazi nesizwe saseZimbabwe babuyele ekhaya abantwana nabantu abadala bayothatha indabo zabo
Studio 7 nja hayi siyaphila nke ngiphawule la mina hayi abantu kasikeni sikhuleni asike sikhuleni i-43 years is not a joke kuloko kuvotelwa into eyi-1 engalamphumela amboni ukuthi kukhona umuntu ophilayo esikhathini lesi esiphila kiso sakhuluma ngebandla leli ngisabuli khuluma ngegama elizano ngisaba nje lokukhipha emlonyeni wami leli gama amboni ubaba lo mthuli angicabanga ukuthi umuntu o-right kahle kahle ngendlela engizwa izenzo zakhe le kuluma zikhulumayo asizonkuluma ezomuntu o-right omdala ophilayo olabazukulu labantwana abahluphekayo abangaphandle kwelizwe hayi kambone amboni impela lalowo bhuti lo okhulumayo ukuthi khona hayi ilizwe li-right sesenze lokhu lalokhu hayi amboni ukuthi umuntu ophilile lo uma uphilile kufanele ucabange ukuthi why kati abantu bebaleka bonke bejampe elukuzini iboda bekhetha ukubulawa bekhetha ukuchisha bekhetha ukulinyazwa zingwenya babalekani kufanele ucabange layo ubaba wethu nalo nguye osiphethe ikhanda limhlophe for nothing umuntu okufanele ecabange ekhule mahlathini lo okhuluma
siyabonga zulukandaba lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese-Washington DC udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika
Sokwedlule amalanga alikhulu kuqhamuke impi phakathi kwebutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces. Njalo ngaleso sikhathi abantu behlelwe ludlakela olungelangqondo oseludale udubo olukhulu, kutsho ummeli welemelika kumanyano we-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Inkulungwane zabantu azisela mizi, abantukazana badutshuliwe ezitaladeni, abantwana sebezintandane, abanye babanjwa ngamandla ukuba ngamabutho phakathi kocuku, abesifazane badlwengulwa kabuhlungu. Impi le isimise uncedo olubalisa amanzi, imithi lokunye umqoka empilweni kaZulu. Kulobufakazi bokuthi amabutho e-Rapid Support Forces lamaqembu asebenzelana lawo aqhubeka esenza ucuku esigabeni se-West Darfur. Elemelika liyaluchothoza loludlakela oluyisikhumbuzo sombhuqazwe womnyaka ka-2004 esigabeni se-Darfur, kuveza u-Ambassador Thomas Greenfield. Siyakhathazeka ngobungozi obungaqhamuka ezigabeni ze-North le-Central Darfur, kakhulukazi ngokubuthana kwebutho le-Rapid Support Forces lamanye amaqembu bucwadlana lesigaba se-El-Fasher, okungaba ingozi kulabo abangakhonzi ukholo lwesi-Muslim. Siyakhathazwa imbiko ethi kulamaxuku ahlomileyo avimba abantu ukuthi basuke esigabeni se-Darfur besiyadinga abangaphephela khona, okubalisa lelizweni elingumakhelwane ele-Chad. Silomlando hathi okukhuluma nje kuphela ngelungelo likaZulu kodwa ukuvikela lawo malungelo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, kumele sikhuthaze amaxuku la ukuthi alandele imigomo ephathelane lokuvikela abantukazana. Elemelika kunye lamazwe yadlelana lalo acebisa amaxuku la ukuthi abeke phansi izikhali. Kusenjalo, elemelika njengelizwe eliyilo eliphathisa ngokumqoka kweleSudan lisebenza gadalala ukuncedisa izigidi lezigidi zabantu asebebalekele imizi yabo lezigidi eseziphephelele emazweni angomakhelwane. Imigoqo emele ilandelwe eyokungenisa impahla elizweni leSudan isiphuzise ukwethulwa koncedo, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Sikhuthaza iziphathamandla zakweleSudan ukuthi ziphangise ukupha amaviza abasebenza ekuphathiseni abantu ukuze uncedo lufinyelele uZulu weSudan lokungenisa elizweni kokudla leminye imitshina. Kumele sonke sikhuthaze ibutho le-Sudanese Armed Forces lele-Rapid Support Forces ukumisa ukucithwa kwegazi lokuhlukuluza uZulu weSudan. Akula sisombululo sokulwa esiza kuba khona, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Ukuthula akusoke kwalinda elinye ilanga. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Hayi bakwethu, isikhathi kasisavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi ukhetho lukhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu alusoze lube ngolukhululekileyo ngenxa yezehlakalo zodlakela lokwethuselwa uqondiswe kumalunga aleli bandla. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi kulokuthula elizweni, njalo amalunga e-CCC alwisana wodwa nje kuphela. Le-Zimbabwe izolo likhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo we-SADC emhlanganweni walumanyano oqhutshelwe eLuanda kwele-Angola. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Kodwa silazo ezinye ntambama nsuku zonke ngo-7:30. Olivalelisayo elifisela impela sonto elithukela ngu-Chris Gandela.